isikhathi esihambile akwenzakalanga lezi zinto. Lo ongabe engumongameli welizwe leli usevele wafaka amehlo endaweni yokhetho. Okulusizi ukuthi lalowo nguprime minister waleli lizwe laye isikhathi sonke kaphumela uZulu egcekeni uvumelana lomgabu ukuthi akwenziwa ama-elections iloba kungala ma-reforms alawo. Abantu bangacasa ukuba ngumsindo bacomplain ukuthi hayi akusoze kuvele kusiphathe kude. Sengikhona etshintsha ngezinto ezibangela ukuthi kungazathi kuba le nkungu phezu kwendaba yama-reforms yonalayo ngoba abakhokheli maphathi abanye lamabili bayavumelana ngasese bathi sesize emphakathini bangeza umphakathi uzukukhonona uba ngumsindo sebetshintsha njengenwabo. Into esikhangeleyo ukuthi iqula leli kaZuma njengoba seliselizweni lizaphuma liphethe iqiniso lokuyatshela uZuma ukuthi khonokho okwavunyelwa ku-Global Political Agreement ngaphandle nje kwe-referendum le-constitution leyo okuningi kuveleka kutshintshwa ngokungaka ukuthi kungayiwa kuma-elections kuzaba le ngozi enkulu kakhulu ukuthi eza kwenza ukuthi kube nomsindo ochithekela ngaphandle kwamabhoda ezimbabwe.
Engalubiza ukhetho ubaba uMgabe kungaguqulwanga izinto ezimqoka elizikhangeleleyo lizangena yini kulolu khetho?
Mina inhlanganiso engikiyo MDC ekhokhelwa ngoba Professor Wilson Ncube savela sakubeka kusobala ngo-2000 ukuthi sifuna ukungena embusweni ngokuncintisa ukhetho. Sasikwazi ukuthi iZANU-PF ivele kayingeke nje bebodwa laphana qekelela pha benza ukhetho olungaladlame. Sangena lapha eParliament kuphela sikwazi ukuthi ulodlame. Kangithi ukuthi akumelanga ukuthi kube lama-reforms. Amele ukuthi abe khona. Kodwa nxa engabanga khona, ngeke sabekele abantu bezanu babe yibo bodwa abancintisa kuma-elections ngoba nxa bebodwa akusho ukuthi akulaza kuncintisana. Into esiyikhangeleleyo lapha yikuthi nje bavele sebeqalisele abantu bezanu into yokuqala kwezomhlaba, ukwabiwa komhlaba. Savumelana ku-Global Political Agreement ukuthi indaba le e-resettlement iza kime kuze kuthi maso kulohulumende omutsha ngemva kokhetho kube le-land commission ekhona ekhangele lokuhlalisa abantu kuthi. Kodwa izanu lapho engikhona mina khona apha e-Westacre ibhizi bathatha umhlaba emfuleni uKami kusukela ebridgini lomgwaqo we-Plumpt kusiyafika emgwaqweni oyesolusi. Bathi banika abantu umhlaba la ama-lease agreement bathi abantu kabahambe bayebhalisa ngincwadi zezanu-PF bayebhalisa ama-elections even bengasibo bantu bakhona la